Iningi lithi impilo ilokhu iqhubeka isiba lukhuni ngenxa yokukhuphuka kwentengo yempahla okungelamkhawulo kanye lokuswelakala kwemali emabhanga yokusebenzisa. Iningi labantu livele alisebenzi ngenxa yokubhidlika komnotho welizwe, njalo labo abasebenzayo bathi abenelisi ukuthenga okumqoka okweneleyo okufana lokudla, izembatho kanye lokubhadala indleko eziningi ngoba kungeneli. Umnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association elwela amalungelo abahlali baleli dolobho, uthi izakhamizi zithwele amagabha avuzayo.
Intengo yezinto kayibambeki, izinto zikhwela nsuku zonke. Ama-basic commodities andasekwakhangela ukuthi umuntu engelisi ukuthenga uthukele omphuphu lokunye nje kokudla ekuseni emiza ntambama akusenelisiwe ngenxa yokuthi ngakuqathanisa lesikolo labantu kakungenelani. Nxa abantu bezama ukuthenga nama-eco cash lawa, intengo yakhona iyamultiplya ngama-percentage athiza iye phezulu kakhulu. Kade kusiba ngcono ukuthi umuntu engaba le cash, uma umuntu nxa ele cash intengo yakhona iyabe ngazanti iphansi. Comparatively nasiqathanisa ukuthi othenga nge-eco cash othenga ngemalini then othenga nge-cash, kodwa vele both ways iyabe iveli phezulu intengo yakhona. Kona ukusebenza khona nothi imisebenzi nale ngelamabizi ukuthi umuntu uyavuka ekuseni agade nalo zokoko kade jiphile kade esisisento seyidola kathesi ukuthi ahambe edolobheni la ozabe lokhu ethengisa konke akuthengisayo, umbe uthengisa imithi yamahuku, umbe uthengisani. Yindlela abantu abaziphilisa ngayo, ngeziyindlela le informal economy abantu baphila ngokuthi bathengise konke abangakubamba bakuthengise.
Umnumzana Albert Mhlanga ongusomabhizimusi njalo eyisiphathamandla sebandla le-MDC uthi eqinisweni imuli eyodwa idinga imali edlula leyo eyo-poverty datum line ukuthi iziphilise ngenyanga.
Ukuthi umuntu ephile nge-inflation rate ekhona, umuntu ngaze ehole 3,000 bond kathesi, impilo yakhe ayisanelisi ukuthi ephile inyanga yonke. Khona ukuthola bebopha abantu besithi inflation izakhwela ukuthi noma ungaze uhole 4,000 emonthi uyakufana lokuthi ubulawa yindlala. Hayi 1.8 asho ngokukhuluma asomali le, imali nje ongayinika umntwana esiye esikolo abuye iqedi.
Umnumzana Dube usola ukumiswa kokusetshenziswa kohlelo lwe-cash in cash out olokuthengiselana imali okwenziwe libhanga elikhulu ele-Reserve Bank of Zimbabwe, udaba oluphikiswa inkampani ye-Econet emthethwandaba.
Khonaphana kufana lokwenwaya iqhubu kungakhangela ukuthi okubangela iqhubu kuyini. Ukuthi kube le cash in the cash out akutsho ukuthi ungakuvala khonoko imali sizaba lesisindo, ngoba lokhana bekuncede kuthini kunje uzakufuna ukuthumezela kumbe ngumfana enkomo ekhaya uyabe ufuna ukuthola imali yakhe nge-cash. So kukwanisa ukuthi ukheshe in laye ekheshe out ngala athole imali yakhe lana layo ngoba yayezama ukuthi athenge kunjani kulesi sindo into yabe efuna ukuzithenga. Kodwa kathesi nxa sesithe sikuvalile khonokuyana kusho ukuthi seziphile elizweni nje elingelamali, ngoba imali yangikhona ikade sithembola la ama-cashback lana ukuthi ngathenga la igrocery ethe xaxa kakuthibukusukucela laphana imali ethize lokuze ugade umhlova, ngoba phela umhlova kawugadwa ngekho keshi, umhlova kawugadwa ngokuswayishwa. Lezinye izinto vele esiyezifuna empilweni kawusoze ukuthi zahamba mbela kathesi ngifuna ukugada ngiyekhaya kithi enkaya angikuze ngihambe ngifike ngikho keshi endinswayo, baza kuthi ebafuna ikheshi ngoba labo bafuna ukuthi bayethenga amanye amapati. So kwakuyazi ukuthi yebo ye singathi kumbe kungavala okade kukhola khona ukugama, but kayisiko okuzalungisa umkhonomi khonokho, ngoba umkhonomi vele kawubulawa ngamakheshi nawo amakheshi awo. Amakheshi imikheshi adabe vele khona izinto esikhathi ama-US dollar. Into eqakathekileyo kakubuyise imali elesi sindo elizweni. If it means siyajoyina irandi lakhona ngale kibo-South Africa bakhona umpesa vele kakusuke ukuthi yinto eqakathekileyo lapha, even ngahambe kwamanye amazwe kuyabe kukhona khona ukutransfer imali ngamafoni and so forth, cash in and cash out. Kodwa kakuzake kwaphambanisa imikhonomi yamazona lawo. So thina kinto kwenza kube njalo ukuthi kukhona fundamental in terms of economy okurongo okumele kulungiswe.
Kodwa umfundisi Angliston Sibanda olwela ilungelo loluntu uthi kufanele abantu makhaza kanye nabosomabhizimusi bencedisane lohulumende ukulungisa umnotho welizwe kulokuphambanisa inhlelo zakhe.
Uhulumende angavangezeleli imali iholo lezisebenzi, abamabhizinisi abaganyileyo bazakhubula futhi intengo yezinto esizithengayo. So kakuyindawo kuthatha ukuthi sonke esihlalelini phansi ku-round debu and ukuthi mina i-broad base nesajalokhu sikhulumisane wenu sivumelane ukuthi ilizwe lethu silakhe njani. Omabhizinesimeni bayekele ukugilimbani lokuswela, ngoba kangikuzwisisi ukuthi kwenzakala njani ukuthi okay aye yedisefa ye-CFA okuwathethwa yi-mark egod azoyithengisa nge-$100 kodwa abantu abayithengisa esitridini beyithengisa nge-$30. sokukhona ukuganga kule kuthiwe kwenzakalayo okufuna sihlale phansi njengesizwe sisayisenini ukufaka ilizwe lethu phambili kuthele ukuba labanye abafuna ukuthela ithele tshele ngoba bengobabonaka abayisiba ababusayo sonkeni sisayisenini ukufaka ilizwe lethu phambili sihlaleni phansi ukulungisa uhulumende yedwa akanelisi ukulungisa amabhizinesi ayavota abepolitiki bayavota sonkeni kuthatha ukuthi sihlaleni phansi silungise ilizwe lethu
embikweni wakhe obalulekileyo owe-State of the Nation Address owethulele ilizwe namuhla umongameli Emmerson Mnangagwa uchasise inhlelo ezithile uhulumende azisungulayo ezokuthuthukisa umnotho welizwe kwezokwenjiwa kwamatshe aligugu ezokulima kanye lezokuvuselela amafekithali.